Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 Mabasa 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Sakazo wenu uzamile sibili iminyaka yonke le ukuthi unike abantu beZimbabwe i-alternative voice njengoba lapha phakathi kwelizwe sikwazi ukuthi umsakazo we-ZBC uthunjwe izanu usejele lezanu.
Abantu basemhlubulweni weMandebeleni batshayele ihlombe umsakazo we-Studio 7 ekufikiseni iminyaka elithumi lane isakaza.
Ukuyina abangakuyenza ngokuthi babe sisebenzisa ukudla kanye lokuyethusela abantu lokutshaya abantu into esivele siyazi ukuthi izane PF kayisebenzi njalo kayingeni kumncintiswana ingazange yethusele njalo ingazange ithaye abantu.
Ukhetho lwe-by-election yokudinga ummeli weMwenezi East edale lephalamende luqhutshwa kusasa, kodwa kulensolo yokuthi ibandla leZanu PF liqhubeka lisethusela abamabandla aphikisayo. Kuwoza Friday lamhlanje siledlalade elitsha lomculi kamasikandi uZinja Ziyamluma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Abantu basemhlubulweni wesigaba seMandebeleni batshayele ihlombe umsakazo weStudio 7 ekufikiseni iminyaka elithumi lane isakaza, besithi isakaza indaba ezingayemeli icele njalo balilizwi lalabo abangenelisi ukukhuluma kweminye imisakazo esezandleni zikahulumende. UNompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Conrad Gweru waseHarare uthi umsakazo weStudio 7 wakuguqula konke lokho.
Ungalaleli iStudio 7 sokwansa lawo ukuthi uzwe abanye abantu bekhuluma abantu abavela kuma-political parties anganaphikisi uhulumende wakhathesi kumbeni amanye ama-organizations ayancedisa abantu emakhaya. Sesikwanisa ukuzwa ukuthi baye besithini ngoba eziwa ukuthi sikwanisa ukuzwa ukuthi nxa bekhuluma ngendaba yeZimbabwe sesithola ama-balanced views especially izindaba ze-politics, business kumbeni ama-opportunities ekwenza i-business kulapha eZimbabwe.
Obona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, uNkosazana Faith Ndlovu uthi ukuza kweStudio 7 kube yinto ejabulisayo.
Sitamhlophe kakhulu ku-Studio 7 ukukwanisa iminyaka eyi-14. Kuminyaka leyi eyi-14 isebenze umehluko kakhulu ekuletheleni abantu indaba ezilohlonzi. And futhi iStudio 7 it has played i-role e-important ukuletha izindaba kubantu who cannot access information, especially emaphandleni nangaphandle kwamadolobho amakhulu.
Umqondisi wenhlanganisweni ye-Growth Age Development Program Zimbabwe, GDP Zimbabwe, uMnumzana Zisunko Ndlovu, uthi lomsakazo usize abasemaphandleni abakade benganelisi ukuthola izindaba zokwenzakala elizweni.
Uhlelo lweStudio 7 lube luhlelo olubalulekileyo kakhulu ekupheni izindaba ezijulileyo kuZulu weZimbabwe. Njalo lolu lube luhlelo olwenelise kakhulu ukuba lilizwi ebantwini abatholakala emaphandleni lapho eminye imisakazo engatholakali khona.
Kodwa inkokheli ebandleni elibusayo leZanu PF iwubona ngelinye ilihlo lomsakazo weStudio 7. Omunye wabo kungummeli wemakonde edale lephalamende, uMnumzana Kindness Baradza.
Isu tinoona kuti murungoramba muchita zvinhu zvisingabvumirwe nemutemo, kuti murungoramba muchingotubira mashoko.
Thina sibona liqhubeka lisenza okungavunyelwa ngumthetho, lisethula imibiko lisakaza likhona ngapho kwele Melika. Ngake ngakutsho kwesinye isikhathi ukuba yenza nini lokho elikwenzayo ngokusemthethweni. Siyalilalela, uZulu uyalilalela, lathi siyakhulumisana lani kodwa elikwenzayo kungaphandle komthetho. kumele libone ukuba umsakazo wenu weStudio 7 usakaza ngokusemthethweni.
Kodwa indengi labakhulumisane lalo msakazo bakhala ngokuthi silutshwana kakhulu isikhathi sokusakaza kuStudio 7. Befisa ngabe abaqondisa umsebenzi kuVoice of America bayasengezelela, kodwa bewufisela elakusasa elihle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kunjalo nje uZulu weZimbabwe wenhlangothi ezehlukeneyo zempilo uncuma ukusungulwa kwemsakazo weStudio 7 esithi kusize kakhulu ngoba isenelisa ukuzwa inkokheli ezingafuni kwaziwe ngumphakathi. Ingakabi khona iStudio 7 abantu bathi kwakunzima ukwazi okwenzakala elizweni, kunyathezelwa inkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo zingafuni ukuthi iqiniso liphume. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yethu.
Ngesikhathi iStudio 7 inanza iminyaka elithumi lane isakaza iseMelika isakazela abeZimbabwe, umthwakazi uchayele ihlombe umsakazo kunye labasakazi bethi balihawu labo ekutholisweni indaba ezimqotho. Umongameli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa ufisele ingqubela phambili enhle iVOA Studio 7 ethi balilizwi elingayame icele.
Hayi, zinhlelo ezikhaliphileyo, zinhlelo njalo ezincedayo ukakhulu abantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe balalela iStudio 7. Siyanceda okakhulu kithi lapha eZimbabwe.
Umongameli we-MDC, umnumzana Welshman Ncube, laye uvumelane loDabengwa ethi ngempela iVOA Studio 7 isikhulile njalo kayiqhubeke ngomsebenzi omuhle ngoba isakaza indaba lenhlelo ezingelabandlululo.
Umsakazo wenu uzamile sibili iminyaka yonke le ukuthi unike abantu beZimbabwe i-alternative voice, njengoba lapha phakathi kwelizwe sikwazi ukuthi umsakazo we-ZBC uthunjwe izanu, usejele lezanu. So kuncedile sibili kakhulu.
Unkosikazi Monica Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthe umsakazo weStudio 7 usakaza kahle njalo konke okuyimfihlo eZimbabwe kuvezwa zindaba ezisakazwa yiStudio 7.
Lo msakazo usenzele kuhle ngoba lalokho kwakufihlakele. Khulumsakazo lina lenelisa ukubuya kithi lisibuze sikhulume, kanti le eminye imsakazo okunengi okufihlakeleyo kakuphumi, kodwa kulumsakazo kaStudio 7 hayi konke kuyavela obala.
Osakhulayo umthokozisi Ncube laye uthe inhlelo zeStudio 7 zinikile amathuba kwabasakhulayo zasakazwa ngoba iZBC ayenelisi ukutholisa abasakhulayo amathuba.
Inhlelo zeStudio 7 ngibona ngani unikile isizalwane seZimbabwe ithuba lokuthi aphatheke kwezombangazwe, enelise ukuthi akhulume ngalokhu okubakhathazayo. Mina ngomunye wabasakhulayo okungaphatheka kwizinhlelo zabasakhulayo. Isinikile ithuba lokuthi senelise ukukhuluma ngezinto ezisihlupha njengabasakhulayo.
Abachayeli bezimota amateksi lamakhombi labo bathe amhlophe kuStudio 7 ngoba sichaya isikhathi sokusakaza iStudio 7 bahle balalele. Laloba lumsakazo uhlala usetheswa umlando wokusakaza ungela mvumo loba ilayisensi eZimbabwe ngabasembusweni, abalaleli bona bathi phakathi kwemisakazo yonke enikwe amalayisensi okusakaza eminyakeni edlule, iStudio 7 ithatha inkomitsho. Abanye bethi bayajabula ngoba usakaza ngolimi lwabantu, bethi amhlophe Studio 7 khula uthuthuke. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ukhetho lokudinga umeli wemwenezi East edalele eParliamente luzaqhutshwa kusasa. Inhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zisithi ibandla lezanu PF liqhubeka lisethusela amabandla aphikisayo. Isigaba lesi sisele singasela meli ngemva kokubhubha kukamnumzana Joshua Moyo owebandla lezanu PF. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eZim Rights zithi ibandla leli lidinga usekelo lisebenzisa ukudla. abancintisayo kukhetho lolu ngumnumzana Juice B. Omar weZANU PF, umnumzana Tena Mango webandla le-Free Zimbabwe Congress, lo mnumzana Welcome Masuku webandla le-National Constitutional Assembly. Abanye sebasuka kukhetho lolu besithi kulo bandlululo lokuchaywa kwabasekeli. Sibuze owalwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni ukuthi ukhona na owebandla eliphikisayo onganqoba kulolu khetho.
Hayi, cho abayenelisi nje ukuthi balinqobe leli bandla leZANU PF, ngoba ibandla leZANU PF vele lavele lazilungiselela into le ukuthi lona lingangena ekubuseni, vele kalikhitshwa lula nje. Yikho nje ibandla le-MDC liphumile nje kulo mncintiswano, ngoba vele ama-electoral reforms nxa engabi engekho vele kutho ukuthi iZANU PF iyakigijima i-race le iyodwa nje, phezu kwakhonokho izirefule iyodwa nje. So lababandla amancane nje baphongaukuncedisa ukulegitimayiza nje ama-elections la, even though ama-elections akhona vele kungalunganga ukuthi abe esenziwa kungakabi loku nento ezavela zawelela wakuconstitution ukuthi kumele ziqale zibe khona phansi, then sekuzakuba lama-elections.
Inhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi kulokwethuselwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo emwenezi njalo zithi bancitshwa ukudla okwabelwa abantu yiZANU PF. Alubana elithe lanqoba leli bandla, singathi lokhu yikho okuyabe kubangele ukunqoba kwalona, kumbe liyabe linqobe ngoba livele lilosekelo kulesi sigaba?
Usekelo vele okwakathesi ayiselalo kakhulu, ngoba usekelo kade livele lukhona, kathesi selidividike ngoba bayalwa phakathi kwabo. Kodwa ukuyina abangakuyenza ngokuthi babe sisebenzisa ukudla kanye lokuyethusela abantu lokutshaya abantu, into esivele siyazi ukuthi iZANU PF kayisebenzi njalo kayingeni kumncintiswana ingazange yethusele njalo ingazange ithaye abantu, ngoba yona ngokwayo njengebandla elezimbusazi kayisathandwa ngabantu, abantu kabasafuni, abantu sebedini. So kukiyo nje ukuthi nje yethusele abantu njalo ingcindezele abantu ngokubancitsha ukudla. So ye, liqiniso sibili ukuthi kukhona lokhu kuyenzakala ngakhona ngale ngasemonizi, kodwa nje into esivele siyazi, into esivele siyilisa nsuku zonke nxa sikhuluma ngokweZANU PF.
Alo-ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu bexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Izizalwane zakwele South Africa zitshengisele lamhlanje ezitaladeni zisithi umongameli Jacob Zuma sekumele asuke esikhundleni. Njengoba kulelo lizwe kulezizalwane zeZimbabwe eziningi esezihlala khona, uMike Hobe weStudio 7 wenelise ukuxoxa lezinye zazo ukuze sizwe ukuthi kutshengisela lokhu kuthinta njani impilo zazo.
Imigwaqo yeJohannesburg ibikwa ibinyakazela igcwele abantu behlangothi ezehlukeneyo zempilo betshengisela bekhuthaza umongameli Jacob Zuma wele South Africa ukuthi asuke esikhundleni. Umnumzana Mxolisi Ncube yisizalwane seZimbabwe esiphila edolobheni leJohannesburg kwele South Africa, yena ke uchasisa kabanzi ukuthi kuyini okwenze izizalwane zeSouth Africa zitshengisele esitaladini lamuhla.
Athi wona upresident usezenzela intando yakhe, ikakhulu ngemva kokuxotshwa kwama-ministers axotshwe ngeviki leli elidlulileyo. Bathi bona uzenzele eyedwa, sibone labakhulu be-ANC bephumela phandle besithi bona upresident akabakonsultanga njengalokho okufanele ukuthi ngabe uyakwenza ngesivumelwano sabo, kodwa ufike wabatshela ukuthi usesenza lokho. So abantu basebesithi hhayi, asingeke simvumele thina, untando kayiphikiswa. Yikho sebegcwele ezitaladeni besithi bona babhikishela ukuthi upresident uJacob Zuma achiye isihlalo.
Uncube uphinde wathi bona njengabeZimbabwe abasebenza kwele South Africa ukutshengisela lokhu akuthinti impilo zabo.
Abasebenzayo kuyachiyana, abakithi bona abalani lakho, baziqhubekela ngomsebenzi yabo abaningi. Esembaboni le engibaziyo baqhubekile ngokuya emsebenzini, bathi bona abazingeni lezo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe, umnumzana Thandazani Mgcini Khaya, laye ohlala kwele South Africa, uthi ukutshengisela lokhu kuthinta impilo yakhe.
Kuya yayithinta kakhulu khulu ngoba thina bezimbabwe besesiphephele kwe-South Africa la. Kodwa ngendlela irandi eseliwe ngayo, xa usilithatha uthi liyaqhathanisa le-US dollar ekhaya kunzima kakhulu, akusahambelani.
Imbiko ephuma kwele-South Africa iveza ukuba amalunga eviyo lebutho ele umkhonto wesizwe bamanyene lamalunga ebandla elibusayo kulelo lizwe, ikakhulu abasakhulayo abe-ANC Youth League, labo ababetshengisela ngesikhathi sinye kodwa bona bephambana labanye besithi bayamsekela ngokugcweleyo uMsholozi, abafuni ukuthi asuke esikhundleni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Hobe.
Akuhlelo lo live talk lamhlanje sixoxa ngomsakazo weVOA Studio 7 owenelise iminyaka elithumi lane wasungulwayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lokhu siqonga isilinganiso sabantu abakhuthaza ukuthi uMongameli Jacob Zuma wele South Africa achiye umsebenzi okuvezwa linyathelo elikhangelelwe ukuthathwa edale lephalamende lapho amalunga azavota emsekela ukuthi aqhubeke esesikhundleni kumbe ukuthi achiye umsebenzi mhlaka 18 yonale inyanga. Inkokheli kahulumende omanyano obusayo kwele Libya osekelwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations or Libyan Government of National Accord ihlangene edolobheni leStuttgart kwele Germany leziphathamandla zakwele Melika emizameni yokudinga indlela yokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. ELeRussia lithi ubudlelwano balo leMelika sebufike esimeni esibi kakhulu kulandela ukuhlasela kweleMelika lihlasela eleSyria. ELeMelika lidubule amabhomba ohlobo lwamaTomahawk egcekeni lendizamchina zebutho likahulumende wakweleSyria izolo, lisithi liphindisela ukuhlaselwa kwezakhamizi zeSyria nguhulumende esebenzisa izikhali ezileshefu ezingavunyelwayo emhlabeni jikelele. ELeRussia lilobuhlobo leSyria osekwenze umongameli Vladimir Putin weRussia asole ukwenziwa ngumongameli Donald Trump weleMelika. Amanye amazwe afana leBritane, Turkey, leGermany asekele okwenziwe ngeleMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungulayo zombusazwe omnumzana Nkululeko Sibanda opha imbono yakhe.
Mbone ngani la isizathu esibaluleke kakhulu leso sokuthi nxa uhulumende esebhizi etholakala nsuku zonke ehlasela abantu kwimbizizalane zakulelo lizwe zibulawa ngendlela ebuhlungu efana naleyo eyenzakale kweleSyria. Mbona ngani mina umhlaba lamazwe alamandla abenze kahle kakhulu ukuthi ahlasele.
Manje ngokubona kwakho udubo kungakuyini lapha?
Udubo lisekuthini? UPresident Trump kathisanga isikhathi sakho ukuthi kuze kube segcekeni namanje ukuthi abantu laba abahlaselwe iSyria njalo ngalophu shobo kwabasegcekeni konke umuntu ukuthi hayi uPresident Assad ule nguye ovumele khona ukuthi kwenzakale ngokwenzileyo. Khabe sidube sesilalo njengoba sehlaseliwe kudala amazwe aphansi emhlabeni engakaluhlazile oludaba. So uzahlupha ukuthi nxa kukhona abaziyo njalo abangasitshengisa kahle ukuthi uPresident Assad ngiyokwenzileyo, so uzakhanya ngani sokuyikuthi sokuvalwa nje ukuthi hayi njengoba sesihlasele lizwe singaqala ngoba lesivumelwano. Amazwe athuthukileyo e-United Nations ngeke awenze umsebenzi wawo ukuvikela ukudlaliswa kwamalungelo abantu nxa engalandeli indlela esegcekeni etshengisa ukuthi icathwa ngekuhle, njalo wonke umuntu wabona ukuthi kusegcekeni akukho okufihlwayo, yonke into yenziwa kusemini hatho ukuthi kuvonjiswe kusekuseni sokuthi sesihlasele. Lokho kwenziwa ngamazwe alempi adeclare iwo ukuthi bayaphonga ukuhlasela, naye khona ukuthi wona esithi uhlaselela ukuvikela ubulawa babantu ubususenza ngendlela engathambisa umuntu wonke njalo ngezipho konke umuntu wabona ukuthi ubuchawa ngekuhle indlela udawo kade lwenza.
Alo ke ngumnomzana Nkululeko Sibanda ingcwethe ecubungula izombusazwe wexoxa icingweni le Studio 7 eseBhilitane. Kwezemidlalo, imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League ingena kuviki lesibili kulimpela viki kule midlalo emine ezadlalwa kusasa ngomgqibelo kuthi ngesonto lakho kule midlalo emine njalo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo yeviki lesibili iqale namhla lapho kube kudibene khona iqembu leyadali leZPC Kariba enkundleni National Sports Stadium. Lo mdlalo uphele iqembu leyadali inqobe nge-1 kanya. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela iqembu leChikenini enkundleni eBapa Field. Njalo iqembu likamasipala wedolobho lakoBulawayo kuzamele libophe ziqine njengoba abafana beChikenini beqale imidlalo yabo ngolaka olukhulu njengoba ngempela viki edlileyo bebhaxabule abafana beBantu Rovers nge-5 kanya. Lona iqembu leBantu Rovers lizavakatshela eZwishabane ukuyadlala leqembu leFC Platinum okungelinye lamaqembu akhangelelwe ukuba engaphakamisa isicoco salonyaka njengoba liqine okumangalisayo. Umongameli weqembu leBantu Rovers uMthembu Ndlovu nguye ophethe isikhundla sokuba umqeqeshi waleli qembu ngemva kokuba umqeqeshi abakade bemfuna u-agent sawo evalelwe phandle yokungabi lesithupha sikaCAF A. Loba kunjalo uNdlovu ukuthi kabasoze bejahe ukudinga omunye umqeqeqeshi.
Considering ama circumstances asekhona, we can't rush in sesicine sesiyenza idecision yokuthi sesifaka umuntu esingamjayelanga esingamaziyo o esibonayo ukuthi ngani kafithi kuhle lento esifuna ukuyenza.
Kweminye imidlalo yakusasa iqembu leBlack Rhinos lizanqikilana leLichapungu enkundleni yeChipati eseBindura kuthi iqembu leHawmine lizemukela iqembu leCholocho enkundleni eluveve. Ngesonto iqembu eliphakamise isicoco seLeague nyakenye leCapes United lizadlala leHarare City enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizemukela iqembu leDynamo senkundleni yeGibo kuthi iqembu leHighlanders lizanqikilana leqembu leShapani Mine enkundleni eBapa Fields. Umqeqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Agbeyu wakhalala umsebenzi phakathi kweviki ekhonona ngezimali zakhe yazikweletwa liqembu. Njalo utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine ukuba lokhu akusoze kuphazamise iqembu lakhe ngoba bona abafana bakhe bebengamanga ukuzidolonga. Umdlalo wokugcina kulimpela viki uzakuba phakathi kweqembu leWange leqembu leNkezi Platinum ozadlalelwa eMalahleni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo lwethu Woza Friday lamhlanje siledlalade elitsha lomculi kamasigandi uZinja Ziyamluma. Kuleli dlalade elilengoma ezilitshumi lantathu elithi Intandane, uZinja Ziyamluma uthi uqukethe ingoma ezitshisa ukwedlula nyakenye ebelisithi iCelebrity lomgunyathi. UBenedict Nhlapho usiqhunisela eziphuma kuleli dlalade.
Lo mculo odumileyo kwezikamasikhandi insizwe yaseCholocho uZinja Ziyamluma ekhulisale eTintandane ephuma kudlalade lakhe elitsha lalo alibiza igama leNtandane. Lapha-ke uthi usebenzisa ubutyantshu obukhulu kuziginci lasemazwini elonda imbali yempilo yakhe le mpilo kaZulu.
Le albhamu ukwenze ibe namandla ngendlela yokuthi la amanye ama-albhamu wonke egcine zekhala ngaphansi kwayo ivungivungu nenkinga engiye ngadibana nazo kulo nyaka lo. Ukujikelwa nje ngabantu ukuthi ngabangani bakho ngokwazana nabo bejike lapho behambe ngaphansi bekwenzele phansi ukuthi ugcine ubhekiselwa phansi khulunye izinto nje ezingakuhlambalazi ukwenzela ukuthi uphele amandla.
Yona-ke Ntandane lapha ukhuluma ngesenzo sabantu abayisayo eNtandane nxa isakhula bayininele khatshana kodwa ithi nxa isinothile uthole sebezikelela ekhokweni.
Abaitane
ukhuluma ekuhleleni umsebenzi wakhe umlungisi Jabalala uthi le dlalade akufuzanga liswelwe loba ngubani othanda umculo kaMasikhandi
mangiliqhathanisa lomsebenzi wakhe wonke wama-albhamu wonke la ngu-5 esewenzile leli ngilibona mpela esebenze kanzima ekhuluma ngezinto ezenzakalayo empilweni zabantu izinto ezenzakalayo emphakathini izinto ezinehleleyo njengomculi izinto esiphila kizo thina singabantu
leli idlalade liza kwethulwa ngokusemthethweni eHillbot Theatre kusasa emini kanti kuza kuqhushwa zonke ezidlalade uma uthi uza kubela bacula abaningi abamxhasayo kanti wonke umuntu ongenayo uzasuka eseziphathele idlaladeleli elitsha kungelambadalo
bona uzinje ziyamluma uma sokuthiwa ubhekana nestage uyazi nawe ukuthi kuye kutshintsha yonke into ngiyenza ngothando le nto nangokuthi ngiyapractisa ke mina kangifuni ukuthi umuntu ekubhadale imali yakhe bese ngisiyadlala ngamehlo akhe abantu bazobona nje into enzima kakhulu lapha ngifisa nje wonke umuntu alithole leli CD likaZinje elithi igama lentandane bengisupport abantu bengaphela amandla
leli lidlalade likaZinje zamluma elesithupha kanti lamadala lawo azabe khona ngesikhathi kusethulwa leli elija eimpotheta emini osasa Sulu 7 to Hans Begu le South Africa ni uke ni tutu nshapo.
Savumi kuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwamhlanje. Abantu basemhlubulweni weMandebeleni batshayele ihlombe umsakazi weStudio 7 ekufikiseni iminyaka elitshumi lane usakaza. Ukhetho lokudinga ummeli weMwenezi East edalele ePhalamende uqutshwa kusasa kodwa kulensolo yokuthi bandla lezanu PF liqhubeka lisethusela abamabandla aphikisayo. Kuza Friday lamhlanje besilaleleke idlalade likaZinja ziyamluma. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.